sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tumhla ka 30 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhwela kwentengo yokugada izopho ukutsho khona ukuthi luphawu lokuthi izinto kazimanga kahle ngokuba kayikho intengo ekhwela ngaliyandlela ikakhulu uzopho wegovernmente. Kuyadingeka ukuthi kuvulelwe abanye abama-transport ngoba uzopho yedwa uyehluleka. Nanku sebulala abantu abavele behlupheka kangaka.
Isizalwane seZimbabwe sesifuze ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphuka kwendleko zokugada amabhasi awezukho okwaziswe isikhathi sinye lasesiqondiso ze-COVID-19 level 4 lockdown izolo.
Since last year I've been here, ngabuya ngendaba ze-lockdown lapha eLondeni ukufa kamdala. But then now I can't go back. Imithetho le sikhona kathesi, things are tight and ama-regulations akhona afunakalayo, I can't stand them.
Abadabuka eZimbabwe asebehlala kweleBhilithani abahambe ekhaya ukuya qhuba imisebenzi etshiyeneyo sebesehluleka ukubuyela eBhilithani ngenxa yenhlawulo efunwa lilizwe lelo eyokuvalelwa ezindaweni zama-quarantine centers. Ibandla leZANU-PF selibumbe ikomiti ezahlolisisa ngokwabiwa komhlaba okwenzela ukwenqabela ukudilizwa kwezindlu ezakhelwe lapho kungela mvumo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Isizalwane seZimbabwe sesivese ukukhathazeka ngokukhuphuka kwendleko yokugada amabhasi awezukho okwaziswe sikhathi sinye leseziqondiso ze-COVID-19 level 4 lockdown izolo. Ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo elecabinet u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu ukhala ngokuthi osekusenzakala manje ukuthi amanyathelo mabili athethwe nguhulumende azakwenza impilo ibe nzima ngamandla yena evele ebhekane lesimo somnotho esingamanga kuhle esehluleka ukunakekela imuli phansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Umqondiso wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi umnumzana Efincube uthi okwenziwa nguhulumende kukhomba ukuba izinto azimanga kahle elizweni.
Transport amakhombi lakho konke ngoba uzuphe yedwa uyehluleka. Nanku sebulala abantu abavele behlupheka kangaka.
Isakhamuza kobulawa umnumzana Mbonisi Gumbo uthi uhulumende uveza ukuba akalandaba labantu
bemthova abavunyelwe ukusebenza ngoba nanku phela abamthova bayenza $50. Uzuko sekhwezile sesenza 60 ibhasi. Emthova kazuko sisenza 80. Uhulumende ufuna ukugcila abahlali ethatha imali ezayisebenzisa ukukhampena futhi lokuthenga izikhali zokuthaya abahlali esebenzisa uzuko yenalo. Kulokuthi i-competition ibe khona kungabulawa amabhizinisi amancane awemthova kusetshenziswa i-COVID.
Uhulumende angakunanzelelanga ukuthi i-lockdown idala ukuminyana utsho esinye njalo isakhamuza kobulawayo unkosikazi Silibaziso Dlodlo.
I-lockdown kayincedi lutho ngoba yenza abantu bonke babe imehari. Wonke umuntu kuba lesibhubhubhu yonke indawo. Omunye uzagijima ekuseni egijimela ukuthi ayethenga, lo munye ugijimela ukuthi ayethenga. Bagcina beminyana okudlula nxa kule more time yokushopa njengemashopu. Abantu baba baningi kakhulu endaweni eyodwa ngasikhathi sinye begijimisa isikhathi.
Isakhamuzi senkulumane lapho uhulumende athi i-COVID-19 ihlasele kakhulu umnumzana Patrick Xaba uthi imota lamabhasi athwala uZulu ayasilela ngakho ke lolu dubo luzahle lube lubi ngamandla.
Ukukhwela kwamabhasi ezupho kwenza abantu kube nzima ekuhambeni lapho bafisa uya khona njengoba kuyo yodwa izupho evunyelwa ngesikhathi se-lockdown la ngesikhathi se-corona uhamba sikhuluma nje nje abantu abaningi kabasebenzi bayazisebenza ongangokuthi lokho kuza kwenza kube nzima abantu ukuthi bahambe ngawo amabhasi lawo ngoba bekhweze ngathi 100% izisebenzi kazikakhwezelwa imiholo yazo.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi i-lockdown le kayizwisisi ukuba izonceda uZulu kumbe ukumncindezela.
Lockdown yangikhona vele ayisizi ngalutho ngoba ungakhangela yena onguye oyifakayo. Nguye ogcwele indawo zonke, nguye ongapractice i-social distancing, nguye ongafaki imask.
Usomabhizimusi umnumzana Dumisani Nkomo uthi uZupco abantu bangena bebaningi kungela kuchiyelana izikhala okwenza i-lockdown ibe yize.
Sinanzelela ukubana kumaZupco lapha abantu bayangena bebaningi kakhulu, kumamarket bangena bebaningi kakhulu kungela distancing, abangama-private operators abemshova lemshikashika abavunyelwe.
Nkomo uqhubeke ethi uhulumende kumele aqaphele ukuba i-lockdown ingagcini ibulala amabhizimusi.
Sibona ukuthi lokho esikwenzayo akubulali amabhizimusi, akubulali laba abasebenzayo, akubulali umnotho wabantu. Kwamanye amazwe uma besenza ama-partial lockdown ngama-lockdown, abamabhizimusi labantu nje bayathola okunye okuthile abadinga ama-social safety needs.
Izolo uhulumende wenze isimemezelo sokuthi amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu 3 p.m. kuthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni 6 a.m. njalo akusela kuhamba-hamba phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa uZulu uthi kuba yize ngoba uhulumende akancedisi uZulu ngokuphila ngesikhathi se-lockdown. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye 770,709 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine elizweni. Njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 544,888 asebehlatshwe ijekiseni yesibili, kubikwa abogatsha lwezempilakahle. Ngokutshona kwelanga layizolo, abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1249 abatholakale bele COVID-19 yona yobulele abalitshumi lambili 12. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kweleBhilithane abahamba ekhaya ukuya qhuba imisebenzi etshiyeneyo sebesehluleka ukubuyela eBhilithane ngenxa yenhlawulo efunwa yilelo lizwe yokuvalelwa ezindaweni ezijiyeneyo zama-quarantine centers umuntu engakangeni emphakathini. Iningi likhala ngokuthi alisenelisi ukuhlawula impondo eziyinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa lamachumi amahlanu £1,750 efuna yilelo lizwe emizameni yalo yokumelana le-COVID-19. U-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba.
Iningi labo lalivakatshele kweleZimbabwe hayi ngokuyajabula kodwa ngezehlakalo ezijeneyo ezifana nokufelwa kumbe kugulelwa ngabemuli. Mnumzana Mkhululi Sibanda ubehlala edolobheni le-Bristol okwamanje okubulawayo sephelelwe ukuthi enzeni.
Since last year I've been here, ngabuya ngendaba ze-lockdown lapha ndandeni ukufaka mdala, but then now I can't go back. Imithetho le sikhona kathesi, things are tight and ama-regulations akhona afunakalayo, I can't stand them. Now I have to look for a job again lapha, which life is becoming hard for me.
Unkosazana Sam Ndlovu uhlala edolobheni le-Derby kwele-Bhilithane laye wabuya kweleZimbabwe elande imva.
Sebenza njenge-health worker e-UK, ngabhujelwa ngumama ngo-March, ngabuya ekhaya ngizombeka. Ngithe mbuya ekhaya ukuthi mbuyele kwaba nzima ngoba bekufunakala imali ze-quarantine. So khathesi ngi-stranded khona lapha ekhaya, ngenzi lutho ngihlalele. Khathesi ngihlalele ngapha ekhaya, kufunakala i-1700 e-quarantine. But ngikwanisa ukuthi ngiyithole, abantwana bahlezi lobaba babo, mina ngizahlala ngapha ekhaya uze ukhishwe nalowo mthetho.
Ukosazana Zinhle Nyathi uthi ngeke akhohle uDubo wahlangane lalo kweZimbabwe aze afelwe ngugogo wakhe.
So ukuhamba bekunzima ngesikhathi se-corona, khona ukuthi nje uhambe from one place to another place. Bekufuneka izincwadi, and incwadi zakhona ubungayitholi lula. Ukusuka nje endlini yakho siye e-police station usadinga incwadi, behlangana layo usendleleni. Bekusiba i-punishment obiselwe emuva.
Omunye okhala ngendleko ze-quarantine uNkosazana Sithabile Sibanda wabuya nyakenye vela e-Ireland ukobulawayo okwamanje.
Ngiyafuna ukubuya e-Ireland but inkinga yikhona ukuthi angilamali yoku-quarantina nxa sengifika. So ngisahlezi khathesi ngisekhaya vele angilamali, angilasenti.
Imali okumele umuntu azibhadale e-quarantine nxa sebuyela kule Britain le-Ireland engaphuma sisenza abantu bengaphumi emazweni lawo. UNkosazana Lindwe Ncube ohlala e-Dublin ebelesifiso sokuya ekhaya.
Ngabhubhelwa ngubaba wami umnyaka ophelileyo, angikwazanga ukubuya ngendaba ze-COVID-19. Khathesi besicabanga ukuthi ngibuye ekhaya, kodwa kule mali abazifunayo ezokuthi nxa sesibuya kumele sizibhadale sihlale emahoteleni, and lezo mali siyabe singalazo ngoba phakathi kwesikhathi besingasebenzi, emsebenzini bekuvaliwe, besihlele ezindlini nje singenzi lutho.
UNkosazana Zoli Ncube wavalelwa i-COVID-19 ngomnyaka ophelileyo evakatshele kwele Ireland, lapho indizamtshini zamiswa khona ukuthwala abantu.
Kunzima kabi, angisebenzi nokusebenza vela angivunyelwa nokusebenza, impilo inzima. Nginesifiso sokuthi ngibuyele ekhaya ngoba nabantwana babodwa.
Abantu abaningi babelungiselela ukuzoshadisa ekhaya kodwa umkhuhlane we-coronavirus wavimba. UNkosazana Hloniphani Nxumalo wedolobheni le-Leicester ngomunye wabo.
Kade kumele sihambe siyoshadisa umnawami ngo-December. Sizibhadele yonke into, amavenyu, everything, ama-decoration, everything abaphekayo sokubhadelwe. Sagcina sesikhuluma labo ukuthi sipostpone to August this year. Khathesi August this year nanku lokho kubheda kunjalo. So kumele uhambe uyobhadala 1.7 imali yokubhukha iwethele quarantine.
Uhulumende weBrithani wafaka umthetho onqabela abantu ukuthi bangaphumi elizweni lelo ukuze kuvinjwe kumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Kukanti labo abaphumayo bajeziswa ngokuhlaliswa emahoteleni ngenkani, i-forced quarantine, bazibhatelele indleko ngemali ebiza i-£1,750 okwamalanga alitshumi. Iningi lezizalwane zezibapho ezihlala khonale ezisekhaya zithi ziyabuyela umthetho lowo ungakhitshwa. Imbere Studio 7 ngobulawayo, igama lomu yeza Jesus Banda.
Ibandla leZANU-PF lithi selibumbe ikomiti ezahlolisisa ngokwabiwa komhlaba ukwenzela ukwenqabela ukudilizwa kwezindlu ezakhelwe lapho kungekho emthethweni. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe namhla iziphathamandla zaleli bandla, amakhansila labaphatha intambo bakahulumende ngemva kokudilizwa kwezindlu endaweni ezitshiyeneyo elizweni. iZANU-PF iphinde yakhuthaza amapholisa ukuthi abophe labo abathengisela abantu umhlaba ngokungekho emthethweni besebenzisa izikhundla zabo kuleli bandla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo
lomazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique, lapho abacubungula ingxabangxoza yamali ecatsha kulelo lizwe lezinye ingxaki emazweni asemhlubulweni wezansi e-Afrika. Umabhalane walumanyano unkosikazi Stagomane Tex wethule umbiko echaza ukuthi kuzacutshongulwa okunye njalo okwasalelayo kumhlangano odluleyo. Ukuhlaziya usizo olungalethwa yilumbuthano, sixoxe lomnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuze bachazulule loludawu lwaseMozambique kuzofuneka ukuthi befake esingathi thina imali ezayenza ukuthi bafake amabutho azahamba laphana ayosebenza ukuthi balungise udaba loluyana lwama-insurgents. Kodwa siyazi ukuthi ikakhulu amazwe eSADC anokukhuluma kuphela kodwa bengafaki imali ezayenza ukuthi bakhone ukuthi balaba abantu, kuba laba abantu ama-insurgents la bakhanya bale kulelizwe elikhulu elibaphushayo elilo elibenza bayenze lokhu abakwenzayo. So kunzima kunzima ukuthi iSADC nga ingakwazi ukuthi balwa nesitha esingakanani bakhona ukuthi basiluse baphumelele ngoba uqala kuyafana ukuthi bebekwazi ukuthi isitha balwa lazo yisiphi ngoba ama-insurgents la akabuyi nje abuya ngoba athunyiwe so bangabakwazi isitha zabo then kungasiza ekutheni baxazulule udaba lwama-insurgents angiboni umahluko eselekwenzile obukhulu kulokhu labunjwayo ngoba ngibona kuliqembu nje elithi lingenza umhlangano okuqakathekileyo nje ukuthi bafike nje baphuze itiye baphinde nje baphindele emakhaya abo bechiye lawo mazwe abazama ukubanceda lokhu ememetheka ngothuthuvo lwabo lukhona isikhathi esiningi kugcina sokungenela amanye amazwe angaphandle kwe-SADC ukuthi kuze kube kungani ukuba lokuthula so i-SADC yona iyehluleka kakhulu ukuthi ifake esingathi thina ngokuthiswayo ku-region ye-SADC
kambe singabona uhlupho lolu lwamali wecatsha wele Mozambique ludlondlobala
vele luzodlondlobala ngoba angithi into elwela laphana umnotho weMozambique ezinkulu lo mnotho luzodlondlobala ngoba kulabantu abaningi abangathi banesandla laphaya bayafaka imali befaka isikhali bephushe lungandlondlobala moshakale izinto eziningi ngoba iMozambique ingasibhekile incelana laboZimbabwe o-South Africa uMalawi uTanzania so kungenzakala ke ukuthi ludlondlobale nje lugcwale yonke indawo ngoba siyazi ukuthi as long bengasebenzanga nalo othuma la malwecatsha lawo kuzaqhubekela phambili lokhu senzakala
lowo ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo esejohannesburg wele South Africa Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngesikhathi umhlaba ubhekane le COVID-19. Uhlandla lethu lapho esixoxa nabadabuka eZimbabwe asebehlala emazweni aphetsheya silomnumzana Tifa waJapi Bango omunye wabaqoqa umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezohlobo lesikhalanga abahlala kwelebhilithane lo mbuthano wandise ukubuthanisa abantu abaningi kakhulu kudliwa kugidwa kuluthuli abantu bekholisa kodwa lo nyaka njenganyaka enye lo mbuthano awuseyi kuba khona kodwa uzayenziwa ebulenjini uChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Bango dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
esathi sinxa siqopha ilanga lamhla ka 10 July okulilanga bekufanele ukuthi kwenziwe ngalo ibukalanga gathering sasikhangela ukuthi umongameli uBoris wayethembise ukuthi uza kwenza isimemezelo mhla ka 19 June lapho zabe sisho khona ukuthi abantu uyabavulela yini bonke noma akabavuleli kodwa ke ngaleyo ndlela akuzange kusenzeka ngaleyo ndlela nginxeka ukuthi abantu abakhanya besahlatshwe ama doses ama one doses basase phezulu basase enani almost singafikisa laphana sithi kubo 40 million abangakahlatshwa i-second dose okwenza ukuthi abantu abakavikeleki kahle bonke ngobuningi wasethembisa ukuthi hayi uselihlehlisile ilanga walihlehlisela mhlaka 19 July mhlaka 19 July sokuyililanga lapho aseza khuluma khona ukuthi imigomo noma kungaqhutshekelwa phambili sekuzaphilwa njalo kuyiwa phambili so okulilanga ukuthi mhlaka 19 July kuyose kudlulile ilanga lethu sesilibekile ngokunjalo ke sasesihlala phansi sabona ukuthi asilenze leli langa lidlule kodwa seza kwenza ngesikhiwa lokuthi i-virtual yabanye noma ngithi mhlawumbe bangajalanga ulimi ibale lithi virtual ngithi zingisho ukuthi sizayiwenza sikwenza online njengalokho okulokwenziwa kufana labo Zoom lani kodwa ke sabe abantu abadlalayo bazabe bechaya izingoma zabo noma abanye bazayenza ama-pre-recorded shows bese sidlala ngalelo langa ukwenzela ukuthi sidlulise lelo langa elibukalanga gathering lingabe lilanga lidlula kungelanto esiyenzileyo
kahle ungasitshela ukuthi umbuthano lo oyibukalanga uyini njalo wenzelwani
Umbuthane lo sathi singasuqopha sahlala phansi sabona ukuthi uqhathekile kakhulu ukuthi njengoba singabantu sihlala egangeni akube khona into noma esikhumbuzayo noma into esenza sibumbane sibambane singabantu basebukalanga ngoba zinenge izinto ezenzakalayo kakhulu lapha sisegangeni sinje ezinye izinto ezenzakala mhlambe ezihlanganyela abantwana njalo lokuthi ulimi lwethu lingakhohlakali njalo lokuthi sizazi ukuthi thina singobani njalo sivela ngani njalo ibukalanga gathering le nxa isenzakala ayenzakala ukuthi umbuthane nje kuphela umbuthane yena ukuthi lapho siyabe sikhumbuzela abantwana ukuthi ugqozi lwabo ukuthi bona bangobani kodwa ke kakhulu lakhona siyabe sizama ukuthi sihlanganise izinto thize esibona ukuthi mhlambe ngomnyaka noma kukhona izinyo izinto noma sibona ukuthi yini esesizenzile esiyeza kuncedisa ekhaya noma yikuyini okudingakala ekhaya okufuna ukuthi kusize abantu ekhaya engithemba ukuthi kusafana lokuthi njengomnyaka odlulileyo sathi nxa kufika isikhathi sena sakwe yini ukuthi sikambise imali eningi sibili ekhaya ukuthi sizama ukuthi sincedise ekhaya ukuthi kuyenziwe ama quarantine centers imali leya fika yathenga izinto khona ngale yancedisa njalo lokuzama ukubona ukuthi isibedlela sePlumtree siyasincedisa ngezinye izinto ngokuthenga izinto lokulalokhana esibona ukuthi kungancedisa njalo lokuthi enye into enkulu kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi sibumba njani ngoba siphezulu kumqondo ukuthi kwenziwe i-technicon i-college lapha na ePlumtree ngumbono esiloko siphezulu kwawo esiloko sithi njalo nje siyabe siloko sihlangana sikhumbuzana sibona ukuthi sesingapi noma sesikhambe how far sithola lama updates sihlanganisa le nkulumo esiyabe sizithatha ekhaya siletha ama feedback ngapha kwabanye bethu esilabo lapho so lilanga engingalisho ngithi it's a very productive day ibukalanga gathering
umnumzana Tifa wajabi bango Dube omunye wabaqoqa umbuthano webukalanga kwele Bilitane ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseLondon Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athi azaqhubekela phambili dinga abantu abazabavotela kukhetho lwama-by-elections olungenziwa lonyaka lanxa kule ndawo eziningi okuqiniswa khona iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abakumabandla aphikisayo bathi ibandla leZANU-PF lincindezela aphikisayo ngokwethula imithetho eminingi yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Bathi ibandla elibusayo likhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota kodwa aphikisayo avinjwa ngamapolisa ukuba aqhube inhlelo ezifanayo. UMnumzana Ostalos Siziba okubandla le-MTC Alliance uthi iZANU-PF isebenzisa ngendlela engaqondanga imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Akufanelanga umthetho apply kolunye uhlangothi unga-apply kolunye uhlangothi. Akula muntu osolayo indaba yokuthi kuvinjelwe ukubana kungamemetheki ke i-COVID-19. Ungahamba emadolobheni kathesi noma ungaziwe ngabo abantu bayahamba ngaziwe ngabo abantu bayahamba. Engikutshoyo mina ukubana ke lapho kuvulwe khona ukuthi abantu abapractice social distance abantu begqoka ama-mask. Kwenze konke akula nkinga o umuntu ophikisa indaba yokuthi simise ukumemetheka kwe-COVID-19. Engikusolayo kubana ke weaponize inxa yokuthi emalangeni adluleyo abantu bezani bebebuthene. Nxa kubuthene abantu abangasiwo bezani kokufakwa khona umthetho we-COVID-19.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo. Umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party.
IZimbabwe yilizwe okuqala okusetshenziswa khona angathi mina imithetho etshiyeneyo kusiya ngokuthi yenziwa ngubani kubani. For example, iZANU-PF siyayibona isenza inhlelo zayo ingaphazamiswa. Kodwa nxa sokungamanye amabandla ama-opposition parties, imithetho iyaqala ukufakwa sokuthiwa sokulabo lockdown abantu bengahlangani. Konke lokho nje bezenzela umathanda ke. Kwenza ke abanye abantu basebenze nzima. Ukhuluma nje speech lapha siyahlela, sibumba ama-structures, siyenza yonke into. Siyenza latho kunye ngokwenza inkani, ngokunanzelela ukuthi labo ababusayo abalandeli umthetho. Bancinele kuphela ukuthi bancindezele abanye. Ngoba bona bekuphawa.
Umnumzana Believe Gawule uthi amabandla wonke kumele alandele imithetho yelizwe.
Inhlelo kumele ziqhutshwe kodwa abantu bezivikela ngazo zonke indlela ezikhona zokuthi bavikele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Abantu bangena emasupermarkets bayathenga, abantu bangena ezimoteni bayagada bayahamba. It's business as usual. But okuqakathekileyo ukuthi abantu balandele imiyalo ye World Health Organization yokusanitizer yokugcina ukugqoka ama mask ngazikhathi zonke abantu bengadeleli umkhuhlane ngoba ukhona.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission isithi balutshwane abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation Technology yakobulawayo namhlanje iphawulwe ngokusemthethweni umbukiso wendaba ezehlukeneyo esiphathelane lokwepholwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown ezethulwe ngombimbitho nyakenye. Lolu bhubhane luhlasela amazwe omhlaba ukugoqela iZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu libikwa
ibona ngezombusazwe u-US Acting Alternative Representative for Special Political Affairs Jeffrey De Laurentiis emhlanganeni obuhlaziya okuphathelanele le mali. Phezu kokungahlaliseki kuvele kukhona kwele mali kubangelwa yimpi yabalwa becatsha bukholo lwesi-Islam abe Al-Qaeda labe Islamic State. Leli lizwe liphinde labhekana ngokungamanga kuhle kwezombusazwe okugoqela ukugenqulwa kombuso owawukhethwe nguZulu ngabebutho. Ngobancwabakazi kwanyakenye uKenneth Asimi Goitia ukhokhele ibutho lalelo lizwe ekugenquleni umbuso ka-Ibrahim Babakar Keita owayekhethwe nguZulu. Kodwa ngemva kokubanjwa ngamandla ngabumanyano wamazange entshonalanga izwekazi le-Afrika owe-Economic Community of West African States, ECOWAS, kwagcina kubunjwa uhulumende ozabe phethe intambo zombuso wokulungiselelwa ukhetho. Kwasungulwa njalo izikhundla ezimbili ezaphiwa abantu makhaza abangasibo bebutho, leso-ke esenhloko kahulumende kanye lozabe esaphethe isikhundla sikamongameli. UKenneth Goitia wahle wazinika isikhundla sokuba umsekeli kamongameli. NgoNkwenkwezi lonyaka mhlaka-24 uGoitia ubophe wavalela inkokheli kahulumende ayemgenqule. Ngemva kwensuku ezingatsho lutho umthethondaba waphezulu we-Constitutional Court wahle wanquma ukubana abe ngumongameli osaphehle isikhundla leso. Kwathi mhlaka-9 Nhlangula uGoitia ukhethe uJogo Kokhala Mayiga ongekho kubutho owake waba umkhokheli webandla lezombusazwe ele-Patriotic Movement for Renewal ukuba athathe isikhundla sokuba yinhloko kahulumende. Elemelika lindawone lamanye amazwe omhlaba likhuthaza ukukhululwa ngokuphangisa kwabezombusazwe abavalelwe ngaphandle komthetho, abanye babo bengavunyelwa ukusuka emizini yabo beku-house arrest kwele mali. Umeli welemelika u-Ambassador De Laurentiis uthi ukuvalelwa kwalaba bantu yisenzo sokuhlasela umbuso wentando kaZulu, njalo kuzabuyisela muva uhlelo lokulungiselela ukhetho lokubuyisela umbuso ezandleni zabakhethwe nguZulu, hatshi owebutho. Phezu kwalokho, ukukhethwa kwenkokheli efunwa nguZulu kuzaletha ukuzinza elizweni lelo, kudale amathuba okuthuthukisa umnotho lenhlalakahle kaZulu kwele mali, okungenza abantu bakholwe kanye lokuba lethemba lokuthi ngempela uhulumende osaphethe intambo zombuso ulakho ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Kuqakathekile ukuthi ngomhlolanja womnyaka ozayo ka-2022 kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo olungela bugxili, luqondiswa zingcwethi ezingayemelanga gcile, njalo kusetshenziswa indlela ezisegcekeni, kutsho u-Ambassador De Laurentiis. Uphinde wathi ukuze konke lokhu kuphumelele akumelanga osaphethe isikhundla sikamongameli lomsekeli wakhe losaphethe isikhundla senhloko kahulumende babe ngabancintisa kukhetho lolu lomnyaka ozayo. Esithi uhulumende kumele aqakathekise umvikela wenzalo yasemali langokulondolozwa kwelungelo likaZulu walelo lizwe. U-Ambassador De Laurentiis ukhuthaze njalo ukubana uhulumende osaphethe intambo zombuso ukubana aphumele amacebo okubumba isimo esihle sokuthi abantu bakhululeke ukutsho imibono yabo ozadala ukuzinza elizweni. Njengemelika, sizahlolisisa izibopho zokudlelana kwethu lele mali xa sesibone owenziwa nguhulumente osaphethe intambo zombuso. Sikhangela kakhulu ubana uyaphazamisa na uhlelo lokubuyisela amandla kurhulumente okhethwe nguZulu na. Kutsho uAmbassador de Laurentiis, owamanje sima ngokugcweleyo labantu makhaza basemali kuzifiso zabo zokufuna umbuso wentando kaZulu, ukuthula, intuthuko kanye lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu.
Bezilalele udaba oluveza umbono kahulumente wemelika.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.